ungabona kathesi elizwe lelijikelele amankampani wonke ayagula ayaqula, hayi izisebenzi eziningi azibhatalwa aziholi. Sekuze izisebenzi eziningi ezilenyanga bengalengela mali abayiphiwayo amakampani. So ukuze ubone uministry ethi bafuna ukwengezelela futhi ukuthi babambe ngeganyazo amakampani bathi babhadale imali ezingako, sazi ukuthi yikubaqotha ukuthi kufuna ukuthi kwenzakaleni elizweni. Lathi silapha simangele kuyini kahle kahle abafuna ukukwenza.
Abanye bathi amanyathelo anje enza amankampani aphandle kwelizwe ehle esabele kathana ukuza eZimbabwe. Ovumelana lalo umbono na?
Hayi, eqinisweni sibili ngivumelana, because akula muntu othi ophilayo sibe engqondweni ongathi ngehle ngiyefake imali yami kweleZimbabwe ngathi ngesuka kuyinvesta. Akula muntu onjalo. Baningi abantu abafuna ukuyinvesta kweleZimbabwe because lizwe elihle kakhulu, ngakhangela lama-resources athize ambalwa, lezisebenzi ezifundileyo. Into nje esike iswelakale ubukhokheli obuqinileyo, esingathi ubukhokheli lobo obungela udlangudlangu.